Ekhuluma emkhosini wokunanza lomsebenzi wokukhuthaza ukuhlanyelwa kwezihlahla emele umeya wakoBulawayo uCouncillor Ernest Rafamoyo uthe bayajabula kakhulu ngesipho esivele eTel 1 njalo izihlahla ziyimpilo ngoba kuyizo ezihlambulula umoya ophefumulwa ngabantu. Uthe isihlahla salonyaka ngumbumbulu.
Ilanga lanamhla liqhakathekile ngenxa yokuthi sireceive impilo from Tel 1. Izihlahla ziqhakathekile kubantu wonke abaphilayo, even kwinyamazana. They are very important ukuthi umoya wesiphofumulayo ufela ezihlahleni, lawo clear ezihlahleni.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakoBulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uvumelana lomoyo ethi izihlahla zenza idolobho lihlale libukeke kanjalo lihlanzekile.
Idolobho lidinga ukuthi liphefumule and izihlahla ziyasiza ukuthi umoya ugeziseke. Njalo ungananzelela vele idolobho lakoBulawayo loba phakathi ku-CBD sinezihlahla eziningi ngoba thina sibona izihlahla ziyimpilo njalo zenza kube kuhle.
Umqondisi weTel 1 emhlubulweni weMandebeleni umnumzana Wing Sibanda uthi banikeze isipho sezihlahla ezedlula inkulungwane ezimbili laloba nje belethe inkulungwane.
Sibuye lezihlahla ezingu 1500 thereabouts being part of inamba enkulu 2300 thereabouts esizayiletha koBulawayo.
Kolunye udaba oluhambelana lalolu, inkampani yamandla kagetsi eyezesa inikeze ikhansili yakoBulawayo isipho samabhini angamachumi amahlanu. Umqondisi wezempilakahle wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Edwin Sibanda, uthe lokhu kuza kwenza ukuthi idolobho lihlale lihlanzekile ngoba khathesi indawo zokufaka ingcekeza zingeneli.
Siyabonga ukwamukela amabhimu angu-50 avela kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, yona esebenza ingaphansi kwezesa, ukusipha la amabhini azasiphathisa kakhulu koBulawayo ngoba amabhini ayasilela.
Izihlahla lezi zihlanyelwe endaweni yokuphumulela lokuzilibazisa eyeBulawayo Centenary Park, kuthi ezinye zizahlanyelwa endaweni ezehlukeneyo edolobheni leli. Amazwe wonke omhlaba abhekane lohlupho lokuguquka kwezomkhathi njalo alomlando omkhulu wokukhuthaza uzulu ukuthi alondoloze umkhathi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.